uhlelo lwesikolo iyaqala i-preschool yona ikhesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho limi khona kathesi
qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi
kathesi kuqalisa ku-ECDA kusiya kuma ngo-grade 5 ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebesebesiba phansi so sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephume le mpumelo ehamba phambili i-reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree sifananisa lokuthi izikolo lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantwa babo bebahambisa koma-secret heart ezikolo ezinye koma-boarding school so sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantwa babo esikoleni esiseduze kodwa sibe silemphumela yazona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantwa babo ukuthi bebe khona
lolu hlelo lilikulu qalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lapo
hhayi ngingedwa ehloleni loli ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali abanye kuyizakhamizi abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa
wena lapha e-America usebenza msebenzi bani
lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing then ngasebenza lase-ofisini ngiyenza i-leasing office then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana
kukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo
ye kuyasetshenzwa emini nasebusuku uyakugijima usiyalelana uhambe utshintsha on the way ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngisithi heyi hayi i-America yasebenza uzuphela inyawo mina ngike ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu
okwakufuqayo sibi sibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu kuyini sibili
isisizo sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana abantwana ngivele ngikhule ngibathanda ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo ngibabone beyiqayeka so mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu ngizala esithenjini kobhoboza embako so ngangithi abazali bonke ma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni bafundisa ukukha amanzi ngifundisa noma kuncane ngihlala ngihamba lakho lokuingadi emasimini ngihamba labo so ngaba luthande nje lokuba labantwana
so uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwankona sitholakala nga
isikolo lesi sibizwa ngokuthi yi-Beacon Hill Primary School sise-Plumtree endaweni okuthiwa yi-Gasafu ma sise-Plumtree laphana sisemuva kwekhodi so umgwaqo lwana uthi junction liyane yekhodi ma uyathena before AE court usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa uthiwa amangcwabeni amakhiwa yikho lapho esikhona kule ethareni endala